sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kuMpandula 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje
amalunga la athethe lezi sifungo phambi kwamabhalane wedale lePhalamende, uClerk of Parliament, uMnumzana Kennedy Mugobe Chokuda, esakhiweni sedale lePhalamende. Bakhona bakade bevele bekhona edale lePhalamende nyakenye. Labanye abadze kwaqala, omunye wabaphindele edale uMnumzana Fortune Chasi, webandla leZANU-PF, osanda
kuphela. Amalunga edale lePhalamende eleNational Assembly kanye leSenate anqobe kukhetho olusanda kwenziwa. Afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubika ubele mhlangano lamakhampani akwele China achiyeneyo wona asethembise ukusebenzelana lele Zimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Namhla kuhlelo lwethu lapho esikhuluma lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sizaxoxa nomunye wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edale lePhalamende eleNational Assembly kanye leSenate anqobe kukhetho olusanda kwenziwa bafungisiwe ukuqala umsebenzi lapho inenge likhuthaze umanyano ekusebenzeleni uZulu kungakhathelekile ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga la athethe lezi sifungo phambi kwamabhalane wedale lePhalamende, uClerk of Parliament, uMnumzana Kennedy Mugobe Chokuda, esakhiweni sedale lePhalamende. Bakhona bakade bevele bekhona edale lePhalamende nyakenye. Labanye abadze kwaqala, omunye wabaphindele edale uMnumzana Fortune Chasi, webandla leZANU-PF osanda kukhethwa njalo ukumela iMazowe South.
Kumele sisebenze gadalala ku-9th Parliament. Abantu bayadubeka, imali iyahlupha, izikolo ziyahlupha, izinto ziyadura. So thina njengeParliament kumele sibe sisebenza sibambene. Singela lokho kokuthi MDC ZANU-PF sitshona nje sikhulumi indaba zepolitiki, singakhulumi indaba ze-economics ezibamba abantu.
Uthi abangene kulesi sigaba sedale lePhalamende, umsebenzi omkhulu ababhekane lawo ngokulungisisa imithetho yelizwe ihambelane lesisekelo sombuso.
Kuzamela sisebenze kakhulu silungise indaba ye-alignment yemthetho ukuthi ama-statutes abe ngenelana ne-constitution yethu. Indaba le yaqala ngo-2013 up to now asikaqedi.
Uthi ulethemba ukuba okukhalazwa nguZulu kuzolungisiswa ukuba umkhokheli welizwe laye abizwe edale lePhalamende ukuyaphendula imibuzo eyehlukeneyo.
Angiboni ukuthi kungaba lo dubo olukhulu ukuthi iParliamente ngacela ukuthi uPresident sicela wena njengomkhulu welizwe ukuye uzokhuluma lathi sibuze imibuzo. Okungahlupha ukuthi nqa esebuyile abantu sebeqalisa kumbewu ukumthethisa njengoba sebezayo betholisa isikhathi sokuthi abe khona. But ngibona kuyinto elungileyo ukuthi yena njengomuntu osikhokhelayo sonke angathola isikhathi la abuye ephendule imibuzo.
UNkosazana Thabita Khumalo webandla le-MDC Alliance ngomunye laye owanelise ukuphindela edale lePhalamende.
Sesiphendukile eParliamente ukuthi sizobona ukuthi imithetho ihamba njani. Sonke siyazi ukuthi kule mithetho kuleli lizwe engahambelani lesisekelo sombuso selizwe esithi khona i-alignment of laws to the constitution.
UNkosiyazi Nomathemba Ndlovu ungene nge-proportional representation emela eMathebeleland South phansi kwe-MDC Alliance.
Nge-government ekhona asikhangelelanga lutho. Besikhangelela ukuthi engxe kungaba lama-changes ilizwe lingaphakama, but ngendlela okwenzakala ngakhona akulalutho.
Ukuba balutshana kwabo njengamalunga edale lePhalamende avelele kumabandla aphikisayo, uNkosiyazi Ndlovu uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu.
Vele ngizubuhlungu kunzima kakhulu kuyokuba isiphamaso lipho ngokuhlalela nje ukuthi likhethiwe but sizazama kusemandleni but hey kubuhlungu ngalo uhulumende okhona eZimbabwe sizayigebhela kuphela.
Omunye wabesifazane abanelise ukuphindela edale lephalamende ngaphansi kweproportional representation ebandleni leMDC Alliance ngunkosikazi Jasmine Tofa.
Njengoba sivule kathe siparlamenti, ninth parliament, sibona ukuthi kumele sisebenze kakhulu. Siqedisa imisebenzi esayiqalisa nge-eighth parliament, imithetho eyayikhona, for example, ukungathathwa kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18. And then abesintwana babe lakho ukuthi ngabe befuna ukuthola uncedo ezibhedlela, bathole uncedo lona lolu.
Okunye unkosikazi Dofa athi kumele kwenziwe yileli dale yikutholisa uZulu ulwazi phezu kwamalungelo akhe.
Iparlamenti lalokho okuthiwa yi-executive lapho kuhlala khona ama-minister, lapho kuhlala khona ama-judge, i-judiciary, sonke silingene. So kuqakathekile ukuthi thina njenge-House of Assembly, i-lower house, ukuthi simele ukuthi sithathe ilungelo lethu. Uhulumende angabosiyeyisa lathi si-protecte isinqumo selizwe, i-constitution.
Abafungisiweyo laba babalisa amalunga edale le-National Assembly edlula amakhulu amabili 210 kanye lamachumi ayisichiyagalombili amalunga edale le-Senate. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa eseqhobe imihlangano lamankampani akwele China achiyeneyo wona asethembise ukusebenzelana lele Zimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Amanye alamankampani abikwa ayevele esethembise ukusungula amabhizimusi lele Zimbabwe umongameli Mnangagwa aze avakatshele ele China ekuqaleni kwawona lo umnyaka. Lokhu kwenzakale ngemva komhlangano kahulumende weChina lonkokheli yamazwe akuzwekazi le-Afrika owe-FOCAC Summit ogqitshwe izolo. Ekhuluma emhlanganweni lo umongameli Mnangagwa uthe iZimbabwe lizaguqula imithetho okwenzela ukuthi kube lula kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi beqhube imisebenzi elizweni kungelangxaki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Melusi Moyo umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ukuthi balethemba na ukuthi imizamo kahulumende izathuthukisa umnotho welizwe.
Ithemba akasoze sibe nalo kangako thandekile ngoba ade bekhuluma ngama-deals lawa sibabona emaphepheni ukuthi we signed so much memorandum of understanding, worth so much billions. Akula tshintsho olukhona. Yebo singazi njalo noba ade besithi bona besave nje into emakhothi la ukuthi baqalise ukusebenza. Namhlanje bagcobile ama-senators nama-MPs. Mhlawumbe engxenye into zingatshintsha but uhulumende kaMnangagwa lokhu wangenayo engena ngoNovember last year ubehlala ekhuluma into asikaboni anything practically etshintshileyo. So kasila sure ukuthi ngeqiniso ama-deals la awenzayo azatshintsha umkhonomi weZimbabwe. I-look east policy yabo leyo kayiveleka izange ibise lutho kwele Zimbabwe. Kukhanya ingari sebelokhu beqhubekela ngayo phambili. Ibenefitha bona ama-China kuphela but uZulu weZimbabwe kazange abenefithe. So asila themba lokuthi ama-deals abo la abawenza China azanceda.
Izakhamizi kuyathembisa yini ukuthi sama factory khona ngapho kobulawayo angavulwa yini? Ya sibona ngeimizamo le enziwa nguhulumende.
Okwamanje kakula ngisho isithengiselo yinto nje abalokhu bekhuluma ngayo kuma-television nasemaphepheni ukuthi bafuna ukuvuselela i-industry yakobulawayo abesizazi ukuthi ubulawayo i-industry hub. But ngendlela ngonyawo abahamba ngalo nangendlela abiza ngako kasila themba nezakhamizi zakobulawayo ukuthi kuza kwenzakala lokhu ukuthi i-industry ibuyele lapho esasisazi ikhona ngesikhathi into zisahamba kuhle. Kasiqhemba layo uhulumende lo uMnangagwa ngomunye okade ekhona kulowo uhulumende for 37 years. So kuba nzima ukuthi sibe le themba lokuthi kuzaba lo tshintsho especially nasikhangele indaba zakobulawayo.
Lo umnumzana Melusi Moyo uMabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Intengo yempahla ezitolo ilizwe lonke jikelele ikhanya isiqongile kumaviki amabili edluleyo kulandela ukugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa onqobe kukhetho olwenziwe ngontulikazi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intengo yokudla okunjengempuphu, isawudo, ichukela, amafutha lokunye okusetshenziswa nsuku zonke iqonge ngesilinganiso esilikhulu kunsukana ezinlutshwane ezidluleyo. Osomabhizimusi bathi bakhathele ngokuthengiswa kwemali emsikeni omnyama osokubangele ukuthi labo bengezelele intengo yempahla abazithengayo njengoba lapho abawoda khona kufunakala imali yamanye amazwe enjengedola leMelika kumbe iRand leSouth Africa. Imali ayitholakali emabhanga njengoba uhlupho lwemali soluleminyaka embalwa njalo abathenga lokuthengisa imali emgwaqweni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni sebengeze intengo yokuthenga leyo mali kumaviki edluleyo. Ohlaziya ngezenotho uMnumzana Phesi Kwanyanya uthi udubo lwemali lulethwe yikuswelakala kwayo emabhanga okwesikhathi eside.
The cash premiums which have made foreign currency very expensive.
Osekubangele udubo lokuswelakala kwemali yikuthengiswa kwemali osokwenziwe intengo yemali yaphandle iqanze nxa uthenga ngemali kagesi loba ngebhondi note. Ngakho-ke ukukhwela kwentengo esikubona namhlanje yikudula kwemali yaphesheya.
Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Union ZCTU bethule umbiko wokukhalaza ngokukhweza kwentengo besithi lokhu kwengezela udubo kuzisebenzi ezihlezi ziholiswa imali engene ukunakekela imuli. Iningi lezisebenzi eZimbabwe lihola imali engaba ngamakhulu amathathu amadola kuphela. Lokhu sekwenze abamabhizimusi basindwe ngumumo wezenotho njengoba bebanjwa ngamandla okuthenga imali yakwamanye amazwe yokuwoda ngayo. UThabiso Mabhena othengisa umakhala ekhukhwini abawoda eDubai kwele United Arab Emirates uthi amabhizimusi amancane athwele nzima.
Hayi, izinto zangikhona khale singanazimanga kuhle ngoba thina njengokuthi thina sirana amabhizinisi amancane sithengisa lokhu nalokhu manje ha. Ngendlela enye intengo zangikhona esezikhuphuke ngayo akunzima kakhulu ngoba umuntu efika eshop ethengi ngibuthenga i-ecocash. Mina mele ngithatha i-ecocash nalana ngihambe ngidinga i-cash ngoba lapho kodwa khona akula abathengisi nge-ecocash. Mele sithenga i-cash ngamaphesenti omunye wakela 30%, omunye 40%.
UMnumzana Gwanyanya uthe ukutholakala kwemali elizweni kuza kwehlisa intengo ngoba uyaqeda ukuthengiswa kwemali yemkambo omnyama. Ohlaziya ngezenotho uMnumzana Pepuka Ichivore uthe udubo lwemali elizweni luzaqedwa ngokuletha imali entsha elizwe ngoba ibhanga elikhulu leReserve Bank of Zimbabwe RBZ alilawo amandla okuletha inhlelo ezilondoloza isilinganiso esifanele emalini elizweni xa ilizwe lingaqhubeka phambili isebenzisa imali yeMelika.
And the Mount Karen's regime was supposed to reduce cost of borrowing since there were no devaluation risk.
Umbuthaniso wemali yamanye amazwe isebenza elizweni ngomnyaka ka-2009 wehlisa intengo yokukweleta imali njengoba imali leyo yayingabhiliki intengo yayo njengedola leZimbabwe elalingasasetshenziswa.
Ingcwethi ezicubulwe ngezenotho zithi eleZimbabwe sokumele lidinge indlela ezingaletha imali elizweni. Zithi ukuze lokhu kwenzakale kuzamele uhulumende aqhube inhlelo ezenza ilizwe lingabi lokho lithenga impahla lokunye ukusetshenziswa elizweni kwamanye amazwe kodwa kuqhutshwe inhlelo ezizavula amafekthali ukuze ilizwe lenelise ukulungisa lezo mpahla lalalo lithengisele amanye amazwe ukuze lithole imali yaphesheya. Kodwa ukudanisa uzulu weZimbabwe ukuthi uhulumende weZANU-PF kaphathekanga ngalolu daba osokusele kucatshangelwa ukuthi inkokheli zalelo bandla kungabe kuyizwe ezifihla imali ziphinde zithengise emkambo omnyama. Uhulumende wadlulisa umthetho wokubopha bonke abazayibonakala begcine izinkulungwane zemali njalo beyithengisa, kodwa lanamhla akula muntu osebotshiwe kungelani lokuthi bathengisa leyo mali bebonakala mihla yonke emgwaqweni bethengisa. Ngimele isithuto 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje, lapho okulohlelo lweDiaspora Forum okuzabe kukhangelwa khona udaba lwamakhansil, udaba lwabameli bedale lephalamende lama-senators agcotshiweyo lamuhla kanye lama-councillors. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abeze ngendizamtshina kwele Dubai esesilindweni sedolobheni le-New York ese-JFK Airport babikwa beyalisiwe ukwehla ngoba kuphume imibiko ethi abanye babo sebebanjwe ngumkhuhlane ongaziwayo. Kuke kwaqala ngembiko ethi balikhulu abalomkhuhlane lowo, kodwa kwazophuma ethi balitshumi abahle basiwa esibhedlela. Elebhilithani libikwa lingabhekana lenkinga eziningi nxa lingaphumanga kumanyano we-European Union ngombimbitho olandelayo, lingakalobelani izivumelwano lamazwe angamalunga ukuthi lizasebenzelana njani lawo seliphumile kumanyano. Namhla kuhlelo lwethu lapho esikhuluma lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe, uChris Kande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Arnold Ndabuka ohlala eSouth Africa. Umnumzana Ndabuka uthi ukuwa komnotho welizwe leSouth Africa eleSouth Africa kuzagcina kubangela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ziphindele ekhaya.
Besingalithimba lelilo manje ngoba nje sekuyenzakale ngale ndlela manje asazi ukuthi siyenza njani, akubeleki ngendlela lathi esizwa ngakhona ukuthi ngalena kunjani.
Liyakuzwa yini okwenzakalayo ekhaya kwentengo esithiwa iyaqonga lokunye okunjalo, njalo liyenzani ngakhona lokhu?
Siphatheke ngoba siyeza lapha kumama-Facebook la bathi intengo ziguquka njalo nje, futhi asazi ukuthi into singayinqoba njani ngoba kunzima vele. Nalapha esikhona manje nakhona vele sokunzima vele, sesiphila nje ngokuncenga kuphela.
Nxa usithi sekunzima kuhamba njani khona ngapha?
Sengikhulumela mhlawumbe into efana nanale ngoba ngale khana khona intengo iyaqonga njalo nje, nalana nje suke ngezinye ukuthi ifiwe liyakhuphuka, so ukukhuphuka kwento eziningi okufana namateksi into ezinjalo.
Manje pho baphila njani abantu khona ngapho nxa bezathi ngapha labo bayadubeka kodwa befuna ukuphathisa ekhaya, kuhamba njani?
Yikho ngisho nje ukuthi ayi sokuyikuncenga ngoba akusekho okungamasentshara mhlawumbe ongakubeka kulokho osukutholile, konke nje sokuphelela ezitolo.
Manje ngokubona kwakho wena ubona ungani kuzaqhubeka kunjani, kakhulu nxa usithi khona ngapho lakho sekunzima abantu bagcina bebuyela yini ekhaya?
Ya cishe singasho kanjalo ngoba sokufana nje usekhaya ulana sokuyinto eyodwa nje esingagcina siyelile khona le makhaya, sithi siyenga khona le duzane mhlawumbe ngoba lapha uma ungakhaya lethu ikhathana kangakanani, ithole isenti ngaleyo ma usuyixazulula iyakabili siyafika le yabize lingeke yabona into enjalo.
Manje bona abantu bathini abanye ikakhulu ngodaba lokuvota ukubana abenelisanga ukuthi beyovota, kabakhangelelanga na ukuthi ukhetho luzayo benelise ukuvota besemazweni?
Kulokho vele sinaso isikhalo kulokho ngendlela uhulumeni wayenza ngakhona, like amavoti nala manje ukuthi avalele abantu ngaphandle weli singatholanga ithuba lokuthi siye khona siyovota, sesibhekelele ukukhetho loluzayo. Mhlawumbe bakhona abazayeneliseka ukuthi bayevota bayebhalisele ivoti.
Manje nxa sikhangela elakusasa ebantwini abakhona ngapho, bakhona yini abathi vele abasabuyeli ekhaya ngenxa yomumo lanxa ungaguquka?
Ngendlela osungakhona la ngapha cishe abantu abaningi labo sebelesifiso ukuthi mhlawumbe bekhaya ngalelo thimba ukuthi mhlawumbe ukhona ungaguquka lapho ekhaya, ngoba lana sokuthanda ukuba nzima, sokuthanda ukuba lukhuni sikile ngendlela exakileyo. Mhlawumbe uma singabuyela ekhaya mhlawumbe kukhona okungamathutshana esingakuthola okufana nemisebenzi, mhlawumbe yibo into engiyakhuphuka izinto, mhlawumbe sibangela ukuthi mhlawumbe uhulumeni ngala zinto ngendlela e-right, kodwa mhlawumbe ngale mthimbo esinalo lathi siyathemba ukuthi eminyakeni ezayo okanye ukhetho olizayo sizahamba sonke ngobuningi siyovota, sikhethe uhulumeni esimthandayo, mhlawumbe eze senzele amathuba angcono, sithole imisebenzi kakhulu intsha. Ukutholakala kwemisebenzi ngentshawunti mhlawumbe yikho okungenza ilizwe livuleke, mhlawumbe lamathuba ezitulo intengo ingathi uba likhulu kakhulu kubathengi, mhlawumbe ibe buthakathaka kancane.
Bakhona bathi kungaze kube njani, akusoze kufane eSouth Africa kuyaba kungcono kule Zimbabwe. Ubona ungani baqinisile abatsho njalo kumbe sizabona sekufana kunsukane ezilandelayo?
Ngendlela okwenzakala ngakhona budami ngalindlela manje cishe ingani kuzaba wesi ukudlula leni eZimbabwe, ngoba manje ngendlela into eziyenzekala ngakhona nathi siyabona nje ukuthi isimo asimanga kahle kakhulu ngale ndlela le indaba yalo kuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Cishe yiso esingani sisicindezela kakhulu ilizwe lali laseSouth Africa, so kuye kushayela kubomakhelwane kakhulu futhi. Kodwa ithemba kuneyinalo ukuthi iZimbabwe iyogcina ingcono kakhulu kune-South Africa.
Lapho-ke lizwe umnumzana Arnold Ndabuka, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhonale eGoli.
Abadala bathi ukuwa kwendoda yikuvuka kwenye. Lesi sitsho abagiya ngaso malayitsha njengoba ukuqonga kwentengo yokudla phose ngokuphindwe kabili sekubadalela umsebenzi wokuthwala ukudla okuthunyelwa ekhaya yilabo abasebenza kwele South Africa. I-kg yenyama eZimbabwe isibiza $7.109, kanti kwele South Africa iqala kubo R65. I-2 liters yamafutha okupheka isiyi $3.40, R53 eZimbabwe, kanti kwele South Africa i-R30 kwezinye indawo. I-2 kg yetshukela yona isibiza $2.25, R37 eZimbabwe, kanti kwele South Africa liyi R26. Umalayitsha weZimbabwe odume ngelithi Stopinja odabuka eFort Rickson eMakhandeni uthi zimbiwe ngulinda kubo.
Ngisuka eJohannesburg ngisiya kuBulawayo, ngisiya kuBonkai. Abantu kulamalanga basaye emakhaya ngendlela into ezikhuphuke ngakhona, sebethumela amagrosari nje kuphela. Thina njengomalayitsha siyajabula uma kunje uma uthumela amagrosari, bakusho ukuthi ibhizinesi lithi.
Ukuzinza kwentengo yokudla eZimbabwe lokutholakala kwakho kuminyaka esanda kwedlula bese kwenze kwabalula ukuthi abasemazweni bathumele imali ukuthi abasekhaya bazithengele ukudla. Le yinto ebesiyehlise ibhizimusi labomalayitsha eleyeme kakhulu ekuhambiseni ukudla lokhu ekhaya kusuka ikakhulu kwele South Africa leBotswana. Isizalwane seZimbabwe eJohannesburg umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ukuqonga kwentengo lokhu sekubatshiye lo mthwalo omkhulu emahlombe abo.
Njengobona baloda nje baphuma abazali bethu emakhaya bazathola ukudla, asiselandaba lezinto zabo ezitori ngoze bezikhukhule ngayiphi indlela bezibize ngokubalima bazathengiselana bona bodwa. Thina sabe lokhu siqhubeka khona ngithi bayala le-diaspora bodwa sadatimazelisavote ekhaya.
Abanye bathi kayisuye wonke umuntu osekhaya olesihlobo kwele South Africa. Lokhu kutsho ukuthi imadlana encane etholwa ngabasekhaya ngokuthengisa amatamatisi, imibhida neminye imisetshenzana yokuzibazela isihliphelela ekudleni. Abanye njalo bathi ukuthumela ukudla kusuka emazweni kubachithela isikhathi, kanti njalo kuphela amalanga izihlobo zabo zilambile kungakafiki ukudla lokhu. Kodwa umnumzana umchasiseli kwaza ukuthi alisekho elinye icebo ngaphandle kokuthenga bathumele.
Wonke umuntu osegoli manje usecabanga ukuthi impahla azithenge lapha azithumele ekhaya, bese senza ukuthi sithumele imali ekhaya bathengathenga ngoba besongathi kuyathembisa ezinye izinto zikhona. Kodwa uma sokuqala futhi kuvaleka kanje kusho ukuthi sesiyoqhubeka futhi sithumela, kusho ukuthi ukhuphuka kwebhizinisi kulezi nsuku kubomalayisha.
Abasemazweni laba bathi uhlupho nje ukuthi kukhona ukudla okubolayo okunjengenyama abangeke bakuthumela ekhaya, kanti njalo okunye ukudla akuvunyelwa ukungena eZimbabwe okwenza bagcine bekubhadalela umthelo odlulise amalawulo. Bele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga uBenedict Nhlapho obesethulela udaba oluthi omalayitsha abathwala impahla besuka kwele South Africa bathi bakhangelele ukuthi ibhizimusi labo likhule kulandela ukuqonga kwentengo yempahla eZimbabwe. Okusekuza kwenza iningi labasebenza eSouth Africa baqale ukuthumela ukudla ekhaya. Kodwa abasebenza kwele South Africa bona bathi ukuqonga kwentengo yempahla lokho sokuzayenza impilo zabo lezihlobo ezisekhaya ibe nzima. Ukusenjalo inkampani ebona ngokwenziwa kwesamende elizweni ePPC Zimbabwe ithi ukusilela kwesamende okukhona ngokwesikhatshana kuphela njalo kubangelwa ukuthi baningi abantu abayithengayo befuna ukwakha. Inhlanganiso le ithi akufanelanga abantu bethenge isamende ngesiphangiphangi ngoba lokhu kuzabangela ukuthi isimo lesi sibe sibi ngamandla. Kodwa lokhu kwenzakala imali yohlobo lwama-US dollars isilela elizweni intengo yempahla ilokhu iqonga njalo ezinye zalezi impahla lazo zisilela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecobongula izombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Angikholwa ukuthi liqiniso ukuthi abantu sebe le mali eyothi bathenge izinto kakhulu. Kodwa ungenzakala ukuthi kunabantu abathenga for speculation purposes. Abenze esithi hoarding ukuthi bathenga ama quantities abaningi befuna ukuthi bathengise at a higher price. Nxa kuyikho kungenzakala ukuthi yikho isamende lokunye kuphela ngoba sesukubona uthengiswa ku black market ngemali ephezulu. So ukuthi kulabantu abathenge into in large quantities for speculative purposes.
Ezinye ke impahla ezigoqela okudliwayo njengenkukhu, amafutha, imithi ezibhedlela lokunye.
Into eziningi zithengwa phandle kwelizwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ayila forex eneleyo eyokuthi senelise ukuthi sithenge into lezi eziningi phandle kwelizwe. Lama banks sibona asefaka ama restrictions amanye asekwanisi okwesikhathi ukuthi ba medisa abantu ukuthi babhadale DSTV. Nxa ufuna ukuthi uvakathe ama banks amaningi abasela mali ukuthi bakunike ukuthi nxa ufuna ukuthi uvakathe even for ama legitimate reasons phandle kwelizwe bakunike. Indaba ye forex siyakwazi ukuthi indaba ehluphayo kwi-economy yethu. Yikho okumele sikulungise lokhu ukuthi sibe le foreign currency eningi ku-market, sibe le foreign currency eningi engasinceda ukuthi sithenge izinto ezifuna ukuthi sizisebenzise. Kodwa okuqakathekile ukuthi kumele sibe le plan ekuthi sivuselele ama-industries. Okunye esikuthengayo phandle kwelizwe njengama-toothpick lama-tissue le mineral water kwezinye izikhathi akumelanga sikuthenge phandle kwelizwe. Into okumele sizilungise lapha ukuze singachaphazi i-foreign currency.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Singakehlukanike ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edale lePhalamende leNational Assembly kanye leSenate anqobe kukhetho olusanda kwenziwa afungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa ubika wayebelemihlangano lamakhampani akweleChina achiyeneyo ngemva komhlangano weSummit obukulelo lizwe wona athembise ukusebenzelana leZimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.